Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo akhankaza ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilithumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change ubesesabelweni seMasvingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike imtutu ehitshayo abantu basabalala. UChamisa ucothoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi baningi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imikhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise-Falcon Mine Ward 22 e-No-Go Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yi-ZANU PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu beyethuselwa okwakathesi sesithembele khonoko ukuthi mhlaka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
UMamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleland, izigameko zodlame sizibona eMashonaland kule champion lethu elibulewe yiZanu eChiredzi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi iZanu PF izakhipha i-violence sokusiya ekugcineni kwe-election ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayethuki. Esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singeziwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi iHerbert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu propaganda lokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingenile ebantwini sesihlele enhlizweni zabantu. Siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka-23.
Kodwa umnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMatebeleland North uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu mabrother, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kulokuthula elizweni, abantu bazikhampenela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kula makampeni.
Yes, sizokodwa kula abantu
ngama-rallies nje kuphela for different parties ukuthi kula makampeni kade akuthule okuthule kumangalisa elizweni. Yes.
Likwenze njani khona ngapho eMat North ukuthi ukhanye kungani kulokuthula kangaka?
Yeah, siyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo. Yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula, kungaliwa, kungalani. Yikho esikwenza iprovince. Asozuze ukuthi akule incident ukuthi ubani kuwajika ibhelo ubani and we have activated ijoke ukuthi vele ibe kusenda ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo uzakhamuzi, those people they should be arrested and kuthule zizwe eprovince.
Ye, nxa sikhangela-ke kule Nyamandlovu lebubi kulabanye amaplazini ngale bathi bangazani bayethuselwa ngamahovedi bathi siyalikhipha lapha lingabe livotele amanye amabandla ukuwakuzokwakuzo
akuqalwa lokhu, akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgqeke ukuthi nxa engangena kupawa uyaqalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini esisile abakhutshwayo. So kutsho ukuthi mgqeke ukuthi untuthu yena engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not amahovethi. Ngoba lo engakukhuluma khonoko siyamphosela phakathi imrelease after election.
Ye, masikhangela-ke ngamakampeni enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelani abantu khonapho nxa libhotabhota?
Uyazi kathesi njenge-ruling party ezanu p f upresidenti esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni imisebenzi yakhe iyamkhampenyela upresidenti idingi nangakho ngokutshintsha impilo zabantu lange-economy esitshintshe ngayo losukuma-sanctions uyakwazi before ingena uba umnankaso bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela bekulama-cues angapheliyo amabhenki sewaphela and ubone ne-infrastructure imigwaqo eyathiwayo ithi umgwaqo wokuqala oqasa ukuwakha from bed bridge maswingo maswingo harare harare chirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani ukhangele yona ibhoda yona ngwayo ukhangele iphalamende eziyakheyakhiweyo emadamdeni ukhangele ama-airport i-upgrading of i-victoria force airport le-robert cabrel mgabe airport ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobotsholotsho kobopilamt lebulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasipoti engaphumi kate esiwabo umnankakho udivolvile amapasipoti unga-aplaya only 3 days ipasipoti yomntwana isiphandle sekwase uzihambela egoleni zokwenzayo ephinde thembukela izwe nxa ibona izinto ezilanda egoleni zingasebenzi. So kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
abantu abafika izigidi eziyizidubha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo.